amapolisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini nje ezidlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, besingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele babalimaze. Sike saba lekhesi enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo esithi khona khona kuselobhenguni. Lobhenguni awesi. Kube sekusuka abantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi bebangalokho abakubangayo, kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulelo daba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulalene. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha, sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade natha lentombi yakhe baxabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade bekwedisele bendawonye mve abanye bazikhovele amakhadi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapolisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuthabalala komnotho, ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi idube? Lanxa nje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babanga imali babanga isinkwa babanga lokhuya.
Isimo somnotho welizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonokho esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana. Abantu ngaphakathi bazondile, bazondiswa kuyini? Bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani? Ezimulini abantu kabala kuhle, ezimulini abantu abalamali, ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo. Khona kuyana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi, abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo. Omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxoxa khona mbe laba abakhwedisa khona abese khiphe lulakalwa khona luyalo lokuthi umkhono wami kawumphathanga kuhle, agcine lukhiphele emuntwini, emtshaye, emlimaze, embulale. Kwese kusiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi. So abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu, bagcine bengena ezindlini zabantu, bangafica ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babese bekubulala. Ufica ukuthi nezimulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje ngokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu, kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe. Kodwa umuntu abese khiphe ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza, ngokumbulala. So basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe, yikho nje abantu behlukuluzana kangaka.